o e indebele.
Livuka njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 17 kuNtulikazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni sekuseni namuhla, umongameli Emmerson Mnangagwa sehlele ilanga ukuza kwenziwa ngalo ukhetho lokudinga umeli weMangwe leGlenview South edale lePhalamende ngemva kokutshona kwababemela lezi zigaba. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokuthabalala komnotho. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball lijabulise abaningi izolo ngemva kokubhaxabula eleBarbados. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlele umhlaka 7 kumpandula ukuthi abe lilanga lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lokudinga umeli wesigaba seMangwe leseGlenview South edale lePhalamende. Isigaba seMangwe sisele singelameli ngemva kokutshona kukamnumzana obedingwa Mguni, yena oyelilunga leZANU-PF, kwathi iGlenview South layo isele ingelameli ngemva kokufa kukankosikazi Vimba Itswankirai Java owebandla leMDC. Ababili laba babhubhe ngenyanga edluleyo. Umguni waqaleka esePhalamende wayatshonela esibhedlela. Unkosikazi Tswankirai Java yena ukhulelwe ngamanxeba awathola engozini yemota eKwekwe ngoNkwenkwezi. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokukhuphuka mahlayana kwentengo eyisitolo lo kungakhwezwa kweholo lezisebenzi. Omunye wabaqoqa lolu hlelo umnumzana Josephat Mzacangulube ulobele amapholisa ewazisa ngenyathelo leli. UChris Kande weStudio 7 uxoxele uNgulube, yena othi bazabuthana bucwadlana lesithombe sikamoyi umnumzana Joshua Nkomo.
Siyatshengisela koBulawayo esikubiza sithi citizen demonstration, sitshengisela inhlupho esilazo, ama-problems esilazo yabantu bezimbabwe, kodwa sitshengisela sikoBulawayo.
Ngeziphi ezinye inhlanganiso ezikhona ekutshengiseleni lokho?
Hayi, inhlanganiso ngisho zonke nje ezikhona ezijale ukulwela amalungelo abantu nje lokuningi-ningi. Labafundi bemakolishi ngibanxusile ukutshengisa lokho ayisikho kukaJoshua Mzacangulube kodwa ngokwabantu bonke. Kodwa ukuze umuntu olufezeke kufuze kube lo muntu olukhokhelayo ephambili ekutshengiseleni ukuze kube le substance entweni yakhona. Abantu bezimbabwe ngakhathi esiningi sesebe lokwesaba kakhulu. Iyabiza i-demonstration, akulanga ngisho lo muntu ohamba uthi ozaqala besisaba uthi ozaqala mbani. So mina njengomuntu olwela amalungelo abantu ngijhile ukuthi hayi, mina lokhu kutshengisela ngizakhokhela ngiphambili. Abantu kababuye bazabuya bazokutho ama-solidarity, bazokutho kubahluphayo engatsho ngathi bazabala esingathi ngama-solidarity speeches abo. Inhlanganiso ezijeneyo sesifikile esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo besisho lokuthi njalo sikwenza kahle sithi sifuna ukutshengiselela sinika ihulumende esikufisayo ukuthi kwenze, ngoba leyi demonstration ayisiyokulwa lo hulumende, ngeyokutshengisela ukuthi thina sifuna lokhu nalokhu. Ukuphanyaswa yikhulumente, ihulumende lapho uyaphambana sicela uyenze so. Nxa engasalalelanga yikho lapho esizabiza khona demonstration yokuthi sizohlala edorobheni singazuki, aze alalele ayenze khona lokho esikucelayo.
Siyabona ukubana wahambisa isicelo emapholiseni, bathini bona amapholisa, bakuphendula na?
Amapholisa angiphendule ngefoni engingakutho, ngoba bengihambile fuze sihlangane izolo. Basebesithi hayi, incwadi eyoku-acknowledge i-demonstration isikhona. Bengiphandle kwedolobho sezokunye, angisafinyelanga ukuthi hambe ngiyithatha leyo ncwadi. Kodwa into eqakathekile, amagqwetha ami engiwazileyo ngomthetho la lendlela endlala ngisenza ngayo incwadi nxa ngibhala ibhala kuthiwa i-notification letter ayibhala kuthiwa i-clearing letter so kwabuze ukuthi hayi sikuzwile lokho okukhulumile u-inspector unyathi u-PDIO laphana e-central district of Southern Building uthi hayi sizwile sibonile incwadi yakho sifisa nje ukuthi sibe kwazi ukuthi uzahamba njani sibe le-ID ngase ngikhuluma la ecingweni ukuthi hayi sisukela ko-hyper laphana ehlahleni laphana ekhoneni ekhoneni labojova mbayiwa yikho esiyasukela khona ngo-12 o'clock abantu bahlangana khona ngo-12 o'clock sibe sesiwokha edorobheni sihamba nge-beach table siyakhena ku-5 Avenue singena siyajoyina umqabuko siqansa sisiye esithombeni sikankomo lapho kuzakhulunywa khona ama-solidarity speech khona
abantu abesabi na ubona ungani bazabuya ngobuningi
abantu bangangabuyi ngobuningi ngoba abantu bayesaba njengoba iyawubona abakhulu belizwe behlala besithi balungise inswazi ezilesawuti ukuthi bakarabha abantu so abantu balokwesaba kakhulu kodwa into enkulu engiyifisayo kubona laba abangabe buyile baluthwane bebaningi yikuthi umlayezelo esikulayezelayo kusitshengisele sethu umlayezelo esikulayezela uhulumende uyefika isiqoqa sendaba yokuthi umbiko uyefika kuhulumende uyefika kupresident uyefika kuzigaba zegovernment ukuthi abantu bakhala ngalokhu lalokhu yikho esikhala kakhulu ngoba sizakuthola kukhona pa-PA system ekubhodeni kwethu sikhuluma ukuthi abantu lingesabi amandla akini bantu ezandleni zenu nxa lihlala sisaba ukuthi lingene emgwaqweni kuyafana lakathi esibhedlela kulamithi ungagula uyafa so ongayisika ufa ikuphi
umnumzana Josephat Mzaca Ngulube ngomunye wabaqoqa ukutshengisela kwezakhamizi zakobulawayo namuhla ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 Ikomiti yePhalamende ebona ngezamafutha ezimota lamandla kagetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi kayiboni amanyathelo amenyezelwe nguhulumende izolo senelisa ukuqeda udubo lokusilela kwephethulo ledizili okuqhubekayo elizweni. Idale lekhabinethi lazise ukuthi uhulumende usezathatha amanyathelo okwenqabela inkohlakalo emagalajini. Lengezelathi uza kwenqabela osomagalaji ukuthengisa amafutha emkambo wensitha abuye njalo ababambe ngamandla ukuthi bamukele impatalo yama-electronic payments. Kusandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-committee le umnumzana Joel Gabuza.
Inkinga esilayo what is happening ku-government ukuthi baphonga ukukhuluma nje ukuthi nje bephonga ukukhohlisa abantu. Inkalakatha yokuthi ifield yangikhona ayikho. I-monitor, uyamonitha into engekho, uyakumonitha yona ifield ngekho. Ungakhangela nje kuma-garages nesilezi moto. Yafika ukuthi igarage leselenyanga lingakarisivi ifield, bayabe imonitha ip yakhona yoningekho. Xa ukuthi esiye emkambeni omnyama isikhathi esiningi uyabulanda okuyi-5 liters maybe usushodelwe ifield yakuphelela endleleni ulanda i-5 liters ulanda i-2 liters amboni ukuthi emkambeni omnyama yiko kuyakhona amafutha amafutha vele awakho bona abawathengisa emkambo omnyama bebeyabe zithengela i-20 liters 100 liters but amafutha awakho elizweni amagaraji amaningi awala mafutha so lapha nxa kuyikuthi ayatholakala kugaraji elilodwa wonke umuntu sehambe khonapho esetela amafutha
lagcina livumelaneni lo phathintambo obona ngalolu gatsha
angithi wasithembisa ukuthi kathi esikhathi esiyabeselungisile but akalungi lutho ngoba uyabona i-challenge esilayo ngendaba yamafutha awusoze ukuthenga amafutha ne-foreign currency e-Kuwait kumbe i-Iran kumbe lapha vela khona ngoba ufuna i-foreign currency ubuyela phezimbabwe wathengise ngebhondi usuyawathenga amafutha abe sefuna i-foreign currency vele i-foreign currency anti bayalisile ukuthi ayisafunakali kalakade ukuthi u-government nje kaphuma egcekeni esitshele ukuthi i-bond leyi ayisebenzi ayithengi mafutha because i-government kala mali
ikhabhinethi lenjalo ivumelene ukuthi kufanele abavakatshela indawo zokuzithokozisa endaweni ezinjengabo Victoria Falls abawetela bebhadale ngemali yakwamanye amazwe
ye kodwa inkalakatha yokuthi phela nxa kuyikuthi kuzovumela imali ezimbili zingene angikwazi ukuthi u-advise u-government mani ngezo-economy nxa uyavakatshela indawo anyway, ama tourists ni wapata lagi foreign currency. Yeti siyazi, babuya vile mali za wazi foreign currency, wapata lagi foreign currency. But the challenge wuti yu ni hotela, iza itata ini foreign currency, kiise u government, kuna u government, ima pengunga temba gari, wuti ima lunga ichia, wuna itorikona. So it's not an issue, it's issue of confidence. Utembega, abantu wuti weleti mare pengi, wuti utembege, pengi itembege, la u government. Kati sila sekele zumara, wana pokuta ano, wonga mano stro account out. Sera maroza izu, abantu wala sekele zumara, yudu uya ushaja, yudu vifele la po maleti wakona wuti.
Umnumzana Joel Gabuza ngumqinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ekhangelane lezamafutha ezimota kanye lamandla kagetsi ePortfolio Committee on Energy and Power Development. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi uhulumende senqolonge umeli wakwelebhilithane ukuthi azechasisa ngokuthaywa lokuyangiswa kwamalunga equla likamphathi nhlambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilithane ngeviki edluleyo. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzakwazisa namuhla ukuthi usengezelele iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso esinganani. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngibona uChamisa urongo mayezo ukuthi abantu bangene emgwaqweni batshengisele, ngoba yena ufuna ukubulalisa abantu. Abakhathali ngokuthi abantu bafe, uyazi abantu bangadodoya nana badutshulwa bafe, yena akum-affecti indawo. Njalo ufuna abantu bamlwele yimpi yakhe ukuthi yena abe yi-president. Akasuke nje lo ohambe nje liyayilusa inkomo zakibo le. Abantu into abayifunayo bafuna uhulumende ozokwazi ukuthi abasize, cause manje kunje abatsha bonke laba abazamayo ukuthi baphile sabaphila ngokuthengisa-ke emgwaqweni. Kodwa-ke uhulumende ubabhekela phansi ngoba nanku bayaxoshwa benziwa nje imali yangikhona ayithengi kafana nje. Kodwa mina into engitsho ukuthi yena lo Chamisa lo hayi lumnankakho, abahlale phansi bonke nje ama-political parties bahlale phansi bakhulumisane, kube lesinqumo esizodwa esithathwayo. Cause yena uChamisa nezanu PF mina ngibona banekhandike bonke bakuqile ngaphansi ukuncenga khona ngale ngase-Britain. So bonke nje i-Britain asakwazi ukuthi ibe bani isize futhi. So bonke nje mina ngibona ngathi nje hhayi bayenza into njengelangqondo nje bonke bayafana nje. Besithembile ukuthi maybe izinto zizalunga ngoba kade ngena-ke lo mnankako kwakungani ukuba ngcono kodwa nako ukuba uwesi. Ngoba laye akacabangeli bantu, ucabangela itafula lakhe nje kuphela. Alibayeni uyakhola la mabhondi lawo kumbe kuthiwa ama-RTF, alibuya kubona ukuthi ayisebenzi manje.
Sanibonani basakazi abahle. Mina nginqube ngisendaweni yaseGoli. Ngifisa ukudlulisa kubalaleli ikakhulu ezweni lokuzalwa eZimbabwe, ikakhulu eMathebeleland. Ngithi abantu basesindebeleni kathesi sokuyisikhathi sokuthi bavuselele amasiko abo, beyaziwe ngamasiko abo aqhuba kahle. Izinduna zihlukane nokuyenza imisebenzi yabohulumende, ziyenza umsebenzi ofunwa ngabantu. Sivuselele amasiko wonke akhona ayevele senziwa lakudala. Kathesi isizwe sibhuqwabhuqwa indlala, izulu alisani, kodwa bona abadala abakhona okwamanje bayakwazi ukuthi khona empilweni kwakuthi uma sekunje kuyenziweni. Ngicela mpela abantu bakebesukumele yonke lento leyo. Kathesi ilizwe kalibuseki, ilizwe liphethwe ngabantu abangekho rayithi, ilizwe selibonakala selingathi lisezandleni zamasosha. Abantu bayahlukunyezwa yonke into. sizwe sikamzilikazi, sizwe sikamthwakazi, sonke sihlukumane livuseleli amasiko enu ilizwe likuzokwazi ukubuya ezandleni zabantu abalungileyo. Yonke into eyayisenziwa kudala kubikwa kusiya ezintabeni ezindelele kusiwa kuphi kuphi, sukumani bantu bakithi liyenze okwakusenziwa. Lithuma abantu abaqondileyo, lingathumi noma umbani. Thuma abantu abafaneleyo, libabone ukuthi bafanele ukungena entabeni. Yenze isintu sibe yisintu, isizwe isizwe ngamasiko aso. Kati abahlaleleni abantu abakhona kwathesi kakhulu emathebeleni, mathebeleni South kakhulu lapho endabuka khona endaweni yaseplumtree, akuyenziwa lutho ngezinto zesintu. Angazi ukuthi sokwathini ebantwini, kodwa abantu abadala bakhona esibabhekileyo ukuthi ngabe yibo abayakwenza. Akuzama ukuthi abantu basukume, mhlawumbe isizwe singaba loxolo, kuke ilizwe like libuseke, ilizwe like lilunge, ilizwe libusekele ezandleni zabanikazi. Ngoba kumanje nje siyabona ilizwe liphethwe ngabantu abangasobanikazi belizwe, abantu abangakhethwanga ngabantu, bathatha ilizwe besebenzisa amandla abo akuba ngokuhulumende ukuhlukumeza abantu lokuhlukumeza umphakathi. Kuze kuphele konke lokhu isizwe asibuyele emasikweni, asizivuselele amasiko. Ngiyabonga.
Eqinisweni ukuthi vele eZimbabwe kusela qiniso. Labona labo mama bangabe bekhethiwe bona labo bazathi sebeqedile ukusetshisisa ngecorruption ekhona eZimbabwe. Manje amasela khona wona lawo ngawezanu vele, njalo futhi bakhethwe yiyo iZanu. Bangabaqamba na obhrulu babo? Labona labo abakhethiweyo futhi bengamasela, awuboni ukuthi kudlalwa ngabantu? Kuyafanana layena liyana i-commission eyayikhethiwe kuqala ukuthi izocubulungula ngokudutshulwa kwabantu oka-1 August. Anti awona ukuthi kwafanana lakathesi ukuthi bathi beqedile azange betshela abantu? Lamhla sikwazi ukuthi sebahamba kumbe bakahambi, sebaceda kumbe abakacedi, akuzange kutshelwe umuntu.
Njani basakazi abahle? Amagetsi asithwalise nzima, sabe sifisa ukungena kuhlelo kodwa amagetsi asuke asihambile namafoni acishe. Situation layo inzima ngapha ekhaya, okunye sabe singasakwazi vele ukuthi senze. Kulokhu okudemonstrate-a lokhu kunzima ngoba ufuna abantu baphakathi kohlupho, kodwa akaselaqiniso lakho osiye kwaziyo ikusasa leZimbabwe ngoba yiso sihlukuluzeke kakhulu ukuthi abantu bangathi bayenzini sokubaphelelwe ngumphako nje. Sokuphonga ukukhangelwa kuphela ukuthi hhayi mhlawumbe inkosi iza kusilamulela ngesikhathi sayo.
Kebe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethese umkhokheli webutho lakwele Myanmar lezinye iziphathamandla izijeziso zenotho phezu kokubulawa kwabokholo lwesiRohingya Muslims kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu kwele Sudan bathi ibutho kanye labamela amabandla aphikisayo kunkulumo zokubumba urhulumende wenkazatho kumele bavumele abesifazana ukuthi baphatheke labo kulolu hlelo. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla siphatha udaba lwedale leCongress elivote licothoza amazwi kamongameli Donald Trump izolo. Awukuthi amalunga aleli dale amane awebandla eliphikisayo elamademokrati ansundu kumele abuyele emazweni awo omdabu nxa esola okwenzakalayo eMelika. Idale leCongress lisole amazwi kaTrump lalisithi agcwele inzondo njalo atshotshozela ukukhethana ngemihlobo. Abavote bevumelana lalokhu ngabebandla lamademokrasi labebandla lamarepublicans abane kuphela. Sixoxele umgcinisihlalo we-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Ngokubona kwami uTrump vele uracist and into ayisebenzisayo even ngokhetho luka-2016 ukuthi azawine wangena ngazo indaba zona lezi ze-immigration lokuthuka abantu abangasizizalwa zalapho. So mina ngibona ukuthi uselungiselela icampaign eyokhetho la-next year and usegruma abasekeli bakhe ukuthi bahle bavele bangene kumodi le ababekiyo ngesikhathi sika-2016 election, ngoba I think ubona kuyiyo i-winning formula ukuthi aphile to abantu bakibo ababeliva ekuthini bona bangcono kulabantu abamsundu nabanye abavela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lephalamende awebandla lama-Republicans okulibandla likaTrump, kungani engafuni ukumsola phezu kwamazwi akhe la? Bayamesaba kumbe bavumelana lembono yakhe?
Angiboni ukuthi bavumelana lembono yakhe. Engibonayo nje ukuthi abalaqiniso labantu bama-constituents abo ababarepresentayo ukuthi mhlawumbe if bangaphikisana lo-Trump bangagcina bedliwa kukhetho oluzayo luka-2028. So ngibona mina kuyinto e-survival ukuthi either bavumelane naye u-Trump ngoba bengaphikisana naye kungenzeka ukuthi badliwe kukhetho oluzayo lolu, and therefore bazame uku-avoid-a khona lokho. That's why ubona bengakwanisi ukuthi basho baphumele egcekeni ukubana into yabo yenketabetshabe le abavumelani layo.
Kulo cwaningo olwenziwe yinhlanganiso ye-Reuters ngemva kwamazwi kaTrump eveza ukuthi uselosekelo oluningi kakhulu kubandla lama-Republicans ngemva kokwethula amazwi la, ungathini ngalokho?
Kusho ukuthi kuyakhombisa ukuthi vele abantu abasupport ama-Republican from kudala bavele bengabantu aba-racist, ngoba angiboni ukuthi bangasupportana lo-Trump ngandlela bani if bengakholelwa ezintweni azishoyo esizibonayo ukuthi zi-racist. Ngoba and ma ukubhekisisa ukhangelisisa laba bantu athi kumele babuyele lapho abazalelwe khona, abavela khona, abathathu bakhona ngabantu abazalelwe la, and ngoyi-one nje ngumunye nje kuphela owazalelwa elizweni lase-Sudan wakhulela lapha kodwa laba abanye abathathu bavele bazalelwe lapha bengama-American. So ukuthi u-Trump athi khona babuyele kumazwe abo just on the fact yokuthi akusomangisi owabelungu ukhombisa yona i-racism le esiyizwayo eyenza ukuthi kuze kube le vote ephalamente namhlanje.
Ubona kumsebenzela kuhle kukhetho oluzayo?
Well, njengoba kwamsebenzela kuhle kukhetho luka-2016 even though engazange awine i-majority, but kwamsebenzela kucollege, ku-electoral college, ngoba nanku nguye ongu-president. Kodwa angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020 ngoba I think abantu abaningi abangazange bavote ngalesa sikhathi, especially kulezo ndawo lapho athola khona ama-electoral college votes amenza ukuthi abe ngu-president. I think this time around sebebonile ukuthi lo muntu uyingozi for ilizwe le-America and therefore sokumele akhitshwe. So angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga linqobe eleBarbados nge-66-41 emdlalweni we-Netball World Cup odlalelwe eLiverpool kwelePhilitane izolo. EleZimbabwe selizanqikilana leleMalawi ngolwesine.
Wona simbiyaza kubani benga chinja mabubesi Timbi. Wona simbiyaza kubani benga chinja mabubesi Timbi.
Siqhubeke ezekuseni ngokukhothamela iqhawe lezomculo elidume emhlabeni wonke jikelele uJohnny Clegg, yena obhubhele emzini wakhe kwele South Africa izolo esele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lasithupha 66. uKleg udliwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Wake wahlala eZimbabwe isayiRhodesia esalusana ngoba unina wayeyisizalwane seZimbabwe. UKleg ube ngumuntu omhlophe kodwa ubehlabela kakhulu ngesiZulu okwenze wathandwa kakhulu kusukela kudala ngesikhathi esacathula lapho ayehlabela khona echotoza umbuso wabelungu owawuncindezela abansundu kwele South Africa owe-apartheid. Wahlabela lamaqembu awasungulayo athi elijulukale lesavuka. Ingoma zakhe ezihamba phambili zigoqela le ethi Impi. Kulale njalo ethi njengomlandeli wenguqo mina ngizahlala ngimkhumbula ngale ethi ibhola lethu sithi lala ngokuthula chawe lamaqhawe kwaba kwenu sithi alwehlanga lungehlanga siyalivingelela emakhaya, siyalibulisa lisithi livuka njani. Siqhuba ke uhlelo sikhothamela iqhawe wezomculo uJohnny Clegg. Siyalubonga uxhaso lwenu kuFacebook kulo JT Junior Dube uthiwena siyavuka nkomo nomakhuku Ntombi Ngwenya uthi wena good morning. Umncuncu laye uthi morning. Livuka njani sihlobo kutsho uThemba Nzima Lethemba Gift uthi wena linjani baba nkomo. Hayi ngisiphilele sihlobo sami Amalisi Ndlovu uthi wena livuka njani. Maphosa Jason uthona morning msakazi. Junior Dube uthona badlale kuhle kakhulu, sibafisela okuhle kodwa emdlalweni wabo olandelayo. UJG lo bani kona lethu namusi hlangana khona bazokhala abantu angazo protest wamse melani lapha bese ngihlabela lami lo Johnny Clegg. Siyiqhubela ke uhlelo ngaleyo nkoma sithi makalale ngokuthula ukusiphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi by-election emangwele Glenview South zizakwenziwa mhlaka 7 ngoSeptemba. kwanele mthwakazi elikhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Asiveni sonke njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye kusasa.